Okokuqala size sivumelane ukuthi ezilonge ilizwe lilezikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ezafuna ukusebenzisana nelizwe lilezikwereti. Njalo ayisoze kube nemali abangayithola ekungathi ngamanye amaloni phezu kwezikwereti. So ukudinga le 2 billion ukubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu umbe futhi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development ngathi infrastructure sigala imigwaqo sigala izibhedlela konke lokhu kwi-economic vele kwathiwa ngemali yokuboleka. Imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper kodwa nxa lezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi okugcina kusebenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo ngabanjalo ukuthi kume nxa edinga imali agcina resethethwe emazimbabweni kakhulu okuhlulesileyo. So ngezinye indlela iprocess le abayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoti kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha e-2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion into ebuzesiyoisisi njalo ayichazi ngoba ungawunanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayabuza umogeja ama-minerals i-mineral wealthelizwe. So siyafuna ukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo bakwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe yikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kuwabili kuyakonelisa njengokuthi amanye amazwe ezibezikweredi lawo ithink ungananzelela ngeviki eliphelile i-China isulile eziye ezikweredi zeZimbabwe engazibhadalanga ithi ama-petrotheosithi ku-right now obingesikiwe. So mamuthi lekhala i-sponsorship elikhala ama-friendly amazwe anjengawona lawa futhi angakunceda njani kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjenga-Africa Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipide esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa abangathi nxabe lakho bethi hayi mana sekuningi seZimbabwe sizabonana phambi. So uyalikhangelela abantu abanjalo abalozwelo singasibedisa njani kodwa vele ungakunanzelela leso sponsorship akula sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa yi-freeman iyakelwa ngama-conditions kodwa nxakula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha iziki iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously u-formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama-market forces bengakhonti yandlela abakwenza ngayo kathesi amabhanga abathengisaaithengisa kuvukele kule-rete evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba hlobobelo kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi imali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and ungawunanzelela ukuthi imali eyintshaleyo kathesi siso mali yothi singathi kusecelete kukhulu ayisothi i-vecelete ngabove 10% imali in terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a current